Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umthethwa ndaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi
futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebesehluleka ukuthi bathathe imishaqana yabo kalula.
Amagama amalunga abezanu PF asefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasebegugele ezikhundleni.
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili.
Sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu sasingahlala sikhuluma sithi i-council not happy, not happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwa ndaba wokwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi. Inhlanganiso yabezindaba eNews 24 ithi ngolwesithathu kuvike edluleyo, inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhankasela ukwesulwa kwesinqumo sokuthi ama-permit angasangezelelwa isikhathi sokusebenza zihlangene ekolijini le-University of Cape Town. Lezi nhlanganiso zitshelwe ukuthi udaba olusemthethwandaba luzathethwa ngenyanga ezayo lanxa uhulumende wele South Africa wayevume ukwengezelela isikhathi sama-permit la kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube ngunhlangula wawonalo umnyaka. Lokhu kwenzakala iqula likahulumende weZimbabwe elizabonisana labafuna ukuphenduka ekhaya liqale namuhla ukufinyelela izigaba zonke zakwele South Africa likhulumisana labeZimbabwe. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Yenzakazi abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaseripi wasichasisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile emini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke ase South Africa in terms of ama province be luma ngohlelo lokuthi umuntu angancediseka kanjani kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancediseka kanjani bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela kuambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabefuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
Laba abantu balihle kulele lenzwe interministerial task team okuthiwa isathwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa. Ba kugoqela abantu becustoms lamanye ama department kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu ose phetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona lekhaya lokuintegrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona bazaphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi.
Ngendlela esesibezwe bexoxa ngayo ezinkundleni lapha abantu, hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoqelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khonapha liqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi ngokunanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi nolwazi olujulileyo in terms of ama benefits okumele bawathole from customs uma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le border entry customs kakhulu lapho esakukhangela khona sathi hey, kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa kuyikuthi uphelelwe ipermit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa ule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kanengi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye uyabe engakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ncindezi ekubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu ababona ukuthi bazoyehluleka ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini, kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemchaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okusihluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama benefits abo in terms of returning citizen or adele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside, kumbe sebeqilwa kumbe emaborder sebesehluleka ukuthi bathathe imchaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho. Abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge ukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa ngizithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi seyi-returnile aphinde aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi mbayimbayi akukho that easy. Ngoba integration include ukuthi kunje nje ma ulabantwana ade befunda lapha bazofakwa kanjani ezikolo khona lekhaya, kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe engazazi ukuthi uzohlala ngapi. Kanti siyayibuza lathi uhulumeni ukuthi kanti abantu bonke labade becontributor kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani? Ngoba kukhona phela nokuthi labo bakhangelelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngapi, into zonke lezi ezifana nalezo. Okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumeni, njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumeni, bazokhuluma bona ukuthi bangayintegrethwa njani.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe, eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Kwizokhetho amagama amalunga abebandla leZANU-PF asebefake amaphepha ukuthi bazancintisa ukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasabe gugele ezikhundleni. Abancintisa kwakuqala bagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomqondisi womsakazo wekhiyona TV umnumzana Qhubani Moyo. Kubikwa kulabanye abahlala emazweni abafake amagama abo ukuthi labo bazancintisa. Kulezigaba zedale lePhalamende ezingamakhulu amabili 210 kuthi ezamakhansila ziyinkulungwane phose ezimbili 1970 kuzokuba lezamasenetha ezingamachumi ayisithupha i60. Amabizo aseyemukelwe azaqala ahluzwe ezigabeni kuma-provinces andubana adluliselwe phambili esigodlweni sebandla eHarare kungakenziwa ukhetho. Kuthi ngakucele lamabandla aphikisayo ikakhulu kubandla le-CCC lona lithi lizachaya inja lifihla umphini kuthulizwi. Sixoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance unkosazana Prezia Ngulube yena othi abamabandla aphikisayo bayancitshwa ithuba lokukhankasa ngokuthula.
Ngokubona kwami elizweni laseZimbabwe akukaze kube lokhetho olungela kuqilibezela. Olwamanje nje lona loluzayo soluhle lwaqala ukuqilibezelwa ngalokho esikubonayo abantu balelwa ukuthi bakhankase ama-opposition parties avinjwa ukuthi akhankase. Njalo okunye sikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukuqilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo kwamanye amawards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba semandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota. Kumele bagade imichovo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.
Lo ke ngunkosazana Prezia Ngulube isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile masuku ekobulawayo.
Amanye amalokishi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokishi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama industry kubangelwa ukuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo umgcinisikhwama we-Water Executive Council uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubo makhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Ye, siyakuzwisisa izisa is affecting every business sector ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelelana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council we're not happy.
Umsekeli kasodolobho uKhansila Mlandu Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside. Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo semzini wemganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Njengezizalwane zakobulawayo sesizabuyela futhi kulokhana sike sahluse sekwasihlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyangeni ezadlulayo emikhuhlane yohudo leke yabakhona bakithi. Amagetsi la asehamba sesenze ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo ngoba hayi kunzima amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke.
Inkosikazi Sukoluhle Mathuthu omunye wezakhamizi uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela khathesi isikhathi siyatshintsha, we cannot afford ama generators kodwa akufakwe ama solar ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi ngemva kokuna kwezulu. Amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, inyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, ilowa ncema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, umzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, i-aphancema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi imchabeze phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomtshayeli wemota enkulu itruck obemiswe emngceleni weBeitbridge, yena wafohla ngenkani waxotshaniswa ngamapholisa okwamakhilomitha adlula angamakhulu amabili i-250 kilometers. Uze watshiya itruck yakhe isitshayelele amadrum duze le-Rencom mine wasecela enyaweni engazabanjwa lakathesi uyadingakala. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lesayithi liludaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eyeZEC eqale uhlelo lokubhalisa abantu ngobuningi olweBlitz izolo ihala ukuveza inani lababhalisileyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani, ngumlaleli ka Studio 7. Silohlupho iproblem ekhona ngiyomntwana upa okwanise ukweqa ihigh jump kuma under 17 eCholocho district, wakhompitha ku province wathatha i gold medal sokumele edlulele phambili ku national sokuzwakala ukuthi ka qualify asahambi ngezizathu ezingacacile. Sicela lisincedise ukuthi kade umntwana uyavalelwa ngekhono lakhe ala umntwana lo usesamauru secondary school eCholocho ibizwa lakhe kelinginhlanhla yonke give more moyo. Uyeqa kuma under 17 uthethe igold medal eChinotimbe Victoria Falls. So besicela lisibuzele even kuminister of education kuminister of sports and culture ukuthi umntwana olekhono lakhe esikolo uyavalelwa yini kuyakhompitha phambi ngokuthi uphume endlini zabayanga.
Linjalo Studio 7 abalaleli. Ndiya empower abulungolunye ukhetho lwamanye amazwe uzuluhawukele kanti olwethu ilolihlala lunenkinga. Bengathanda bethande abasinike i-voters roll awuyitholi konke lokhu ma ufuna nama-judges akhona ngawezanu manje amabangathi bayathanda njalo ama-results abasinikezi kahle kahle basiphilisa njani labantu laba. Waye besiphilisa ngenkani bebusa ilizwe isimafia bazenzela umathanda bona into ezivuma bona into abazifunayo. Umanje wathi ufuna amaresulti akungathi kuyavotwa manje amaresulti aphuma nzima atshatsha wapekapeka nezeki yakhona izeki yonke lana izanu yodwa lana abantu bezanu bonke laba Hayi man, hayi basithwala senzima labantu. Uzohawukela lo ukhetho lwamama azo clean and smart. Kungena inkinga, kungena inkinga. Olwethu hayi uqala libhuqwa bhuqwa ama results aphumi, ama number bedlale ngama number too much. Hayi ngeke man nawo sisikadeli man, sikadeli asikadeli ke manje uyabona ke kubuhlungu sokuzwela. Ngoba one sigugela sigugela sonke sikhamba ezitradini zami kuyafuna imali emazweni akatshana asemdeni. No man, hayi sikadeli ke kwamanje abaye besixolela abantu. Sikadeli serious. Kuzwele lokho abaseza khona.
Livuka njani ngezindawo ngezindawo balaleli be studio 7. Livuswa uNhlanhla Mahla ngoSebutswana Francis Town. Ikhuthaza bonke abantu bezimbabwe bonke abantu bakithi elupane esigabeni semalonku laphana ukuthi kaba iregister ukuvota. Insuku sezisondele insuku zokuthi siyevota. Ngicela ukuthi abantu behambe beregister bonke ngokunengi. Sembingela umama uNhlanhla khona phana emalunku lo mali mama uPaul Ngwenya samthulisi lo ndevula laphana lo nkomo RJ lo nkosikazi wakhe uPriscilla bingelele lo mzamo uJabulani lo Mosco lo mdala uNgwenya kwamajoyibana laphana labako babazala laphana kona mdumisi ngithi linjani kona ngapho isuku sezisondele likhuthazela nabanye imuso bhweni olapha eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen.
Siyayibona into eyenzakala elizweni lakithi, kodwa ke ngeqiniso obalimi asizameni ukukhuphula amasokisi ngamandla. Masingazama nje ukuthi silwisane lezano PF ngempela, ngoba thina eqinisweni sijojole izano PF. Hayi iqiniso lokho kumele azikufihle, kumele sikhulume kucace impela ukuthi izano PF yi esitshontshelayo, ngoba ma ingabe isiba lamandla ukuthi ithengise inkomo zabantu izibiza ngezitray every day. Inkomo lezo zibuya kuphi lezo nkomo? Ubona zibhale emaphepheni kuphela, kodwa ukuthi zibuya kuphi? Ngoba istray ngeke istray zifike 5 zithengiswa every day. Leyo mali yakuphi istray? Kodwa masingasakhuphula kamashokisi impela abalimi, sizoba ngabayana, sizoba ngama. Uyabona into kumele siyenze, isela imali ngabanja litshaywe lingaveza nje umuntu wezana uPF otshontsha naye. Leyo nto elayithi inkomo zethu mota kumbe iroli akuchishwe lokuya. Hayi ngoba madoda sithole nzima, yazi siyahlupheka sisebenza nzima kakhulu. Le nto yenzekala ekhaya is out of order ngendlela okwenzakala ngakhona. Angicabangi ukuthi ukhona ongakuvuma lokho. Masingasazibambelanga thina sizokhala, ngoba la ngamasela wezana uPF la angamasela madoda. Asizameni impela, silwiseni impela ngamandla wonke, iqiniso lihle. Silwiseni impela kumele indawo yonke bebeyazi ukuthi hayi sikhathele yiku laba bantu la.
Studio 7 yalibingelela lo ke basakazi be studio 7. Ngithanda ukusinika indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezinhle. Mina ngithanda ukuphambana la bantu laba bezani. Abantu abezani sebesitshela amanga, sesikhathele ngamanga. Ngithanda ukuthi ngitshele laba bafana basesebatha laba iyouth, ngiqondisa ku youth kakhulu. Asambeni ngobunengi bethu, asambeni bantu bethu, sihambeni siye register sifone sikhiphele sisilokazana sezani uPF. Bantu bethu lithwele nzima kuleli lizwe leli, ngoba lina ukukholisa kwakuleli lizwe leli azange likubone. Thina sibadala sinje so sikubone kade likukhona. Yebo sasincindezela lapha laphana, kodwa umbuso wawungenje, wawunjengokamgabe lalo umuntu osekhona kathi umnakakho, ngoba umntu nenyoka yinyoka. Ngoba kade sinyangena kuma platforms amaningi lapha kule phindula kula majaha amabili amathathu asesitretena lapha, nxa singathi siyaphendula into ethile bona kabafuni, bathi siyalandelwa ekwathini thini. Yikho esingakufuniyo phambili ngoChamisa votelani. UChamisa mina nginje so ngikhona lapha ekhodi phakathi emastendini, mina ngifuna ukuvotela i-CCC yona ngokwayo phambili ngoChamisa.
Sabonani, hayi siyabingelela kakhulu, siyabingelela kakhulu.
Studio 7, ngizakuthanda ukubingelela abasakazi be-Studio 7, abalaleli be-Studio 7. Ngizacela ukubuyela emuva mbijana lapha kulalo baba lo okhulumelango lwesine ekuseni la. Kanti lo abantu be-CCC ma yena umdala lo ezathi abantu be-MRP kutsho ukuthi abalasikolo kahle. Abantu be-MRP bakhampeyina ku-Studio 7, abantu be-MRP ngobuningi babo bagcwele emazwe emazweni bagcwele South Africa. Ngicabanga ukuthi lo baba nguye ongala sikolo, akala sikolo kahle ekhanda lakhe. Ma kumele uzivuze ukuthi into eyenza ukuthi laba bantu begcwale emazweni yini, into eyenza ukuthi begcwale emazweni yini. Antili nalini abantu betriptusulina, kahle kahle ngithi wena wona mtara ongazukukhuluma lidlala amashoneni lalatho ukuthi lidla khona emashoneni, nabantu lihambisana leZANU-PF elidla kuZANU-PF. Uzifundise ukukhuluma wona baba, sithukandla emsakazweni.
Hey, linjani, linjani emsakazweni weStudio 7, linjani lonke. Esile nkinga lapha isikhalazo, news asazitholi kahle, sometimes siyasithunyelwa, sometimes asithunyelwa, so angazi ukuthi kusuka kwenzakaleni. Asazitholi kahle, sesizithola once maybe a month or so. So please cela ndathi lisithumele news za daily sibekwazi ukuthi simi. Ngiyabonga ngudumo lo uya eFlapus okwamanje ngisehawuteni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, lanxa umnotho wele Melika uthiwa uyathuthuka lemisebenzi isanda nsuku zonke, intengo yokudla lamafutha ezimota iyakhuphuka ngesiqubu esingakaze sibonakale lanxa singayisiso lesana esifanale seZimbabwe kumbe amanye amazwe amanengi-nengi. Kweminye iminyaka intengo yamafutha ezimota iyakhwela iphinde yehle, kodwa lezi nsuku lanxa iyake yehle akufani leminye iminyaka. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ngokubona kwami mina, iAmerica yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi ye hayi into sezinzima sokuhlupa. Hayi, into sikhwelile ye, njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba ze yempi ye Russia le Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho. Kukhangelwa ukuthi amafutha ezimota le lokunye nje imali esisebenziswa nguhulumende weAmerica usiwa empini ye Ukraine le Russia. Yeah, konke lokho kube le lokho zeni le ndlela okubambe ngazo umnotho weAmerica.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umzana uJoe Biden lohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe iAmerica kundubeko njengoba ngitshilo eze COVID-19, kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile. Imisebenzi nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi, kukhanya kube lokukhuphuka kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele ngiyaziyo engaba lokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu ye into zingaba ngcono. Nxa ingakhuphukanga yaya phezulu, lakho kuzaba le ndlela okuzabamba ngazo umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umthethwandaba wokwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi asezaphela umsebenzi. Amagama amalunga ebandla leZANU-PF asefake amaphepha ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangena kukhetho kwakuqala lasebegugele ezikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.